Abatsha bathi ukusolakala kwenkundla zakulezi nsuku zokudlalela imidlalo ehlukeneyo ukwenza ukuba kube nzima ukuba abadabuka eZimbabwe bencintisane nabanye abadlali. Imidlalo efana lenguqu ayila nkundla zakulezi nsuku ezivunyelwa ukusetshenziswa emhlabeni jikelele. Kuthi inkundla zemidlalo efana lokugijima, i-tennis, basketball, cricket, volleyball lokunye zisimeni esibi kakhulu. Abatsha bathi lokhu kuphazamisa imizamo yabo yokuthola imali ephiwa amanye amazwe eyokuzilibazisa kanye nokuvuselela inkundla zemidlalo. Omunye owake wadlala umdlalo wekhilikithi uDumisani Mankunzini uthi kuyaphazamisa ukuswelakala kwenkundla zemidlalo zaphezulu.
Ukanti ke lapha ekhaya eZimbabwe abadlali kuma grounds wona lawo amahle alungiswe kuhle. Ungakhangela nje nxa ngutshela mina njengomuntu owadlalayo umdlalo imidlalo leyi at a professional level, ngikuthi utshengisa ukuthi khona kuba nzima kakhulu ukuthi nxa ungajayelanga ukudlala ema ground alungiswe kahle, amahle ale infrastructure enhle, yonke into ilungiswe kuhle, kuba nzima nxa usiyadlala ema ground asevele elungiswe khona. Kuyana kodwa vele kuyaphambanisa iperformance yakho. Uzabona into zebekhitshwa sithi abantu bezimbabwe abadlali kuhle, abayenzi kuhle.
Lokhu kusekelwe nguJerry Zingwevu owake wadlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo-2002.
Kule midlalo efana labo ukubhukutsha asomdlalo nje wokuthi umuntu engawufunda esekhulile, ufuna indawo zakhona, labaqeqeshi bakhona abakwazi indlela ezintsha ezakhathesi ezokuqeqesha umdlalo njengokubhukutsha.
Osakhulayo uDelicious Mathuthu uvumelana noZingwevu.
Ngasikhangele inkundla zethu ngapha ezokuzilolonga zikhatshana kakhulu, zisalele emuva nxa sikompeya lelokhu zenda ama-Olympics. And umdlalo osuka ngapha eZimbabwe nxa sifika ngikhona ngale kuma-Olympics kule kungenzeka ukuthi umuntu ephuke.
Oloba imidlalo yenguqu ubuhle benkosi Ncube uthi kumele uhulumende aphange alungise indawo zokudlalela imidlalo esithi isithembiso somphathintambo kahulumende obona ngezemidlalo unkosikazi Cathy Coventry esokulungiswa kwenkundla zemidlalo kumele sifezeke.
If ngingaba lithuba lokuhlangana laye ngumbuzo engilawo ukuba asazise ukuthi yiphi imigomo ahlangana layo.
Kodwa umsekeli womphathintambo wezemidlalo unkosikazi Emily Jesaya uthi uhulumende uyakwazi okudingwa ngabatsha kwezemidlalo.
There are a number of ongoing projects of infrastructure upgrade of the sports facilities across sporting disciplines.
Ugatsha lwezemidlalo lwenza okuningi. Ziningi inkundla esizilungisayo ezigoqela inkundla ye-National Sports Stadium. Siphiwa imali kusikhwama sikahulumende lapho somabhizinisi abazimeleyo. Sizimisele ukuba kungabi le ndawo loba umuntu osalela emuva.
Unkosikazi Coventry wathembisa ukuba inkundla zemidlalo ezigoqela e-National Sports Stadium ziyabe sezivuselelwe kufika uNhlangula lonyaka, kodwa akulalutho oselenziwe kuze kube lanamhlanje ngoba iqembu lenguqu eleWarriors lokhe lidlala imidlalo yalo kwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala kuqembu lenkezi Platinum lele Dynamos azamela eleZimbabwe kumncintiswano we-Confederations of African Football, CAF. Amaqembu la akhangelelwe ukuba azadlala imidlalo yawo eZambia lakwele South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.